So we see a decent Dabago VOA in the belly.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olesibili mhlazi ku 26 mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umhlangano webandla lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
Kahle ngikutshele ke mina ubana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lomsekeli wakhe nabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanu zethu ezano PF.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota mkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Ala ukungamanga aphinywe iRoute nxa futhi abakhulu bamapholisa zakhulumisana nalabo.
Ele Melika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe amanga ukuthi ama-sanctions yiwo alethela ilizwe ubunzima.
Batsho ama-sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama-sanctions yafakela ama-sanctions akhetha izikiwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni lo ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala omunye umsekeli webandla lezanu PF umnumzana Saibeth Musengezi ethule udaba lokuthi uMnangagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. Ingcwethi kwezombusazwe zithi inyathelo elathathwa ngumsengezi lingaba laqoqwa ngabegcele likamnumzana Chiwenga. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter enye yalezi ngcwethi umnumzana Walter Magayisa uthi kukhanya abaqoqa uhlelo lokususa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni bengasathakazeleli indlela umumo wezomnotho hamba ngayo. Ngalokho sebesenza amaqhinga okumsusa kutsho lezi ngcwethi. Umhlangano wezanu PF awandisanga ukuhluza indaba ezimayelana lobukhokheli. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena olandule ukuthi kulokudonselana phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo omhlangano ahambe njani.
Amalungiselelo omhlangano wethu kuphela unyaka aseqhubeka kuhle sibili ngapha koBulawayo sesiqedile ukulungiselela sesimelele nje amalanga akhona ukubana afike kuqaliswe ke umsebenzi womhlangano. Sizwile njalo ubana amaprovinsi wonke ami kanjalo la kumain venue yethu la kusokume kanjalo phela thina silibani elizilungiseleleyo ibandla eliqoqekileyo ibandla elikwaziyo ukuthi lenzani. Ngakho ke vele akula nto engasivimbela ubana sitshe kuhle sizizokuhle sivele sirongekile team. So konke sokuyi-all systems go.
Sike sezwa ukubana kulokungezwani ebandleni kulokudonselana amandla phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngalokhu abakuthi i-factionalism ngesilungu kuliqiniso na?
Udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu. Isikhathi zonkeza sokuthiwa umongameli wethu lo msekeli wakhe abazwanani uzotwana sebe la maqembu atshiyetshiyeneyo. Kahle ngikutshele ke mina ubana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lo msekeli wakhe nabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlangano zethu ezanu-PF ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha ngakho kodwa kwakathi sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawone sonke
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu-PF obekhuluma ecingweni lestudio 7 eseHarare. Ibandla le-MDC Alliance selilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane esehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa eMutare ngeviki edluleyo. UChamisa wayekuhlelo lokuhlangana labalandeli bebandla esigabeni seManicaland ngeviki edluleyo lapho athi wadutshulwa khona imota yakhe yafa ifasiteli kodwa uhlamvu lwathutshela kwelinye icele lemota kungazange kulimale muntu. Amapholisa abikwa atshela iphephandaba le-Herald ukuthi ugatsha lwamapholisa olucubungula izehlakalo ezifana lasonesi olwe-forensic luthi lwalufuna ukuhlola imota lokuthatha imininingwane yesehlakalo lesi kodwa ibandla alibaphanga lutho. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Seziba oyehamba loChamisa. Saqala ngumbuza ukuthi uChamisa uqoqa ukuya kwesiphi isigaba ngemva kwesemaswingo leseManicaland.
Ya ngiyabonga kakhulu sisesaqede eManicaland le maswingo kufikile kuya zabona ukungene also kwenye iprovince elungisele sosimelela ukuthi organize department ethungamelwa ngu-Honorable Amos Baya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esihamba ngayo yipi kodwa ke engingakutsho ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle.
Sike sezwa imbiko yokubana lina njengebandla aliphi amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota kamnumzana Chamisa njalo amapholisa ake alibuza ukuthi ake alitshela ukuthi liye kibo liyokhuluma ngodaba lolu kodwa lina alihambanga. Kungakuliqiniso lokhu na njalo ungasitshela ukuthi udaba lokudutshulwa kwemota kaChamisa lucutshungulwa njani kuhamba njani okwakathesi?
Ala okungamanga aphinywe yi-Herald nxa yokuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota menjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke iripoti yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.
Umnumzana Gift Ostalos Seziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa izijeziso zenotho ama-sanctions. Izolo bekulilanga elafakwa ngumanyano we-SADC elokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso lezi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe sethulela amazwi izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi izijeziso zenotho ayisizo ezenza uZulu athwale nzima ngoba zingaqondiswanga kulizwe leZimbabwe kodwa kunkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Zulu kandaba, sifuna ukuchasisa nge-SADC leyo namhle khankasa isi thi ama-sanctions kaphume. Batsho ama-sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama-sanctions yafakela ama-sanctions akhetha izikliwi labo abangalondolozi iconstitution abangalondolozi amalungelo ayinqaba abangalondolozi iconstitutionalism sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi ama sanction la awafakanga yi United Nations ngalokho abantu abaningi bayabuza bayamangala ukuthi sithunywa ese United Nations sidingani lapho abangazange basake khona umsebenzi noma ukubopha izimbabo abantu abafanele ukuthi ngabe bazekhangela ukuthi ama sanction ahlukuluza abantu yilabo abafakayo United States of America, EU, European Union, the United Kingdom. Njalo umama lo vela khona elizweni lakhe akula democracy ngabantu ababiswe izanu ukuthi izencenga izencedisa yikho ke sifona ngani ikudlala ngesikhathi. Kulabantu abasebesithi ama sanctions la awahluphi umuntu kazana ngenxa yokuthi ahlupha I top hierarchy yezanu ukuthi ngabe yibo abahamba besiya la eLondon besiya thenga amasuthu basiya thenga abakufunayo besiye ezibhedlela bechiya lapha I sanction yeZimbabwe ithelele izanu ngoba yibo aba bigiza amalungelo abantu khathesi nje izolo lokhu iyouth yezanu PF sisithi iconstitution ayiguqulwe ubaba uMnangagwa ebuse ezefele esihlahle esihlalweni yikho ke sithi thina ungabone ama political parties labo abathengwa izanu sebegijima behlabela ingoma yezanu alikwazi ukuthi hatshi sinabe MDC Alliance sithi into yokuqala kanti ama sanctions alethwa yini alethwa yikubulala abantu ngo-2000 alethwa imbali yezanu PF bebulala abantu besintwini le Midlands alethwa intando kayiphikiswa eka baba umuyu umgabe lapha esenza umathanda betyontsha ama election yikho ke thina sithi iZimbabwe yiyo efanele ukuthi bahlale phansi abantu bathi gwaqa amabandla wonke le lama church wonke lama trade union wonke abantu bahlale phansi babona ukuthi umhlahlandlela ongenza kube lobubelo yiwuphi hathi ukuhlabela namhlanje sibonile ithi iSadaki ihlabela iSadaki ngama club iclub yama old boys amajaha angafuni ukushuka iSadaki yathi yamemezela yathi ama elections emalawu they were free and fair kodwa kwa High Court yathi hayi awaphindi ithese phindiwe iopposition yawina iSadaki vele lilunga lama president ukuthi bakapule bengaki khangelani khathe iSadaki yehluleke ukulungisa eSwazini emSwatini ngoba bayavikelana ngalokho mahlaba ezulu thina sibika sicela abantu kube le dialogue yabantu abaziyo ukuthi bafunani hayi uthatha isigananda labantu abagangileyo sithi lenzi dialogue sifuna ukuthi sizethu sizilungisele uma I dialogue iqinile ingxoxo kube lo referee ongasiyo Mnangagwa ozarefura echai penalty ebe ulinesman sifuna siziqedele uhlupho lwethu izanu sicatsha ngokuthi kulama sanction yona ihuquluza inotho itshontsha suku zonke akula accountability bathenga ama trap into eziningi ezingalama tender yikho ke simahlabeni kaphelanini ukuthi iSadaki ayimelelanga izifiso zabantu jikelele imele opresident beSadaki regions yikho ke siyabonga
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance.
Yebo, mthoka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa nababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023. Silukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Osakhulayo uAndreas Sibanda owethula umfanekiso kamabonakude ehlabela usedingwa ngabancindezela umculo ukuthi bamphathise ukwethula ingoma zakhe. UAndreas Sibanda ohlala edolobheni leVictoria Falls eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili uyezwakala engomeni eyayihlatshelwa emfeni ethiwa Endleleni. Kesizwe ingoma yakhona. Ucoce lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda naye othole imilayezo evela kubaculi labancindezeli bakwele South Africa bedinga uAndrea.
Ye, ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lebulenjini uFacebook ngidinga uAndrea Sibanda. Abantu abambona ihlabela emfeni lapho ilizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiwa labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ama-producers bangifonela batakusisize. Ngifana lokusitshaya ngaphakathi ntile uAndrea. Asengithola ke abantu bangisiza baninika ukuthi uhlala ngapha sengiyamdobha ukubana ohlala eVictoria Falls uhlala labazali bakhe uMr and Ms Banda yena uAndrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangifoneleyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye, bafuna ukumphekela imiculo bese bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bathi bengenza izimanga lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njengoba lesifiso sokubana ke bengapheka idlala kade ebesebenza laye kungaba kuhle. Abaningi bakhona bathi kungicela ukuthi ngakusenza ngebuyela kwele South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi uyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi nawe uyabhala njengo umntana esikolo njalo sesiya ke eLand Cape ke leKhisimuzi kuneziphithiphithi ezinengi. Kungahamba kuhle ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ngiyahambeke ayecindezela ke izingoma zakhe kwe South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo uAndrea umfana ke ohlabela okujabulisayo kumbe ocula okuthokozisa abantu abaningi. Oke uthe uyacula ke esontweni akayingenayo njalo ke church uyokhokhela izimculo. Ngakho ke abantu ikakhulu abebandla lakhe abeshiwe isihlobo mbebeselwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke nguye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathoba izinhliziyo abantu kuyabaduduza njalo sizo ngenxa yecula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole nguye yedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula naye. Ngakho nguye ocelwa yonke indawo nje ukuthi hayi yena uyahamba loba ngapha siyacula iyakhuluke ezimfeni asebandleni.
UEzra Chisa Sibanda ngumsakazi weStudio 7 ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abafika phose amachumi amane 37 ababanjwe igciwane le-coronavirus. asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 esibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba oluthi umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uhulumende ukuthi afakele umthelo wegwayi lotshwala ukuze uhulumende athole imali yokuthuthukisa izibhedlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze inkokheli yamazwe angentshonalanga ukuthi yesule izijeziso zenotho ibe isisiza eZimbabwe bakhulumisane laye uMnangagwa. Labe kungamazwi kaMnangagwa awukunanza ilanga layizolo ele Anti-Sanctions Day ubika iHerald. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli, leZimbabwe yonke nje jikelele lo mhlaba. UMnangagwa kwathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawovethi abalwayo, uthembisa ukuthi uzagebha abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalimi abamhlophe. Kahle kahle uMnangagwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine kwani lizilonke yonke le uzayithatha ngathi imali kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asiso bantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sokuzoba ngama election izithembiso zabo kaziphele. So hayi, please sicelani weke asihloniphe. Angake ethi sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamaphoda. Akulanto even one isithembiso sesikwani sithi izithembiso zabo zinengakhulu banomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhulumende wezani kodwa akulanto even A1 abayifezayo. And siyabezwa lapha bayakhuluma emaradiyweni bethi kulungela uZuma kabotshi. Cela ukuthi abantu besihloneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshi. Bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi uMnangagwa lothwenga kababotshi kodwa bakhulumela ukuthi uZuma kabotshi. UZuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awusalibonani, salibonani kundawo zonke. Kela ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke ngiyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuya endaweni yaseKhesi ngibulisa uAnti wami Nambuya enjelele, ngihambe ebhinga ngiyabulisa usisi wami Nadumo, ngithi linjani linjani lonke usisi wami endaweni yaseMthabezi, linjani lonke linjani lonke ngapho. Eshi, asibekezeleni bafowethu kuzima eZimbabwe, sikubhekile kudala sasazi ukuthi uma ufika uze kuthiwa kukontuthu ziyathunqa ungena uze kunuka kamnandi. Okwamanje ma ungena uvele ubone ukuthi lapha kuzima, yesokunuka amasireji kuzima, ivine kuthiwa sathola uzibuse but akukacaci. Size sifise ma kungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono, ngoba laba bempumalanga basicabangele libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7. Okusokusala yikuthi sibambaneni sonkeni, sincedisaneni, omunye mayele mpupho omunye nesithe wasincedaneni, sihlanganiseni kube into wani, ngoba eshi kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukaya kula ukukhululeka badlela ezikhwameni zabo. Sesiyabona lalo otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakhe.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni enkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo elimphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu nesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu. Ngibingelela nobaba abathi uEzra Shisa engamgcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo kungakabi semancuweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaseLupane endinimbili kuwadi kuvillage Inyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi, ngibonga nje uhlelo lwenu.
Nawu bekungamazi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa abalaleli, ucingo lwethu belungasebenzi. Ngokunjalo abalaleli esilethulele bona ngesike salethulela bona kusukwana isanda kwedlula. Kodwa lingadinwa, qhubekani lisithumela imilayezo yenu ku +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika sokulomunye njalo owake wasebenzela inkampani yenkundla yokuxhumana ebulenjini eFacebook oyithule athi ubufakazi obutshengisa ukuthi iFacebook iyaphathisa ubugebengu lobudlova. Unkosazana Frances Yuen wethula inqwabanqwaba yamaphepha athi yibufakazi obutshengisa ukuba iFacebook iyaphathisa izehlakalo ezifana lomvukela welemelika ngenyanga kaZibandlela esigodlweni sombuso iCapitol, lapho okwafa amapholisa labasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lemelika. Obunye ubufakazi obukhona butshengisa ukuba iFacebook yayisenza kube lula ukuthunjwa kwabantu bethengiswa human trafficking. Kodwa umqondisi weFacebook umnumzana Mark Zuckerberg uyalandula lokhu esithi sokukhanya sobala ukuthi bakhona abalwisana lenkampani yakhe yeFacebook ukuthi ivalwe. Sixoxe lolandela ezenkundla zokuxhumana umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Inkundla yeFacebook babugande mina esikhathini esiningi ngilokuyipha umzekeliso omtshayeli wemoto. Nxa ungabe ungumtshayeli wemoto babugande, ungahamba uyethola amanzi amponjwana ukuziqeda laphana obususithi wena uzayitshayela imoto, ngithemba i-cautiousness yakho ekhona uyabusazihlophe ukuthi kungaba khona ingozi singavela noma singalahlekelwa i-control yemoto uhambe uye ekugcineni ufike uthole ukuthi usudale amanye amacala ngenxa yokusebenzisa into ngendlela engafanelanga. IFacebook ayilamlando, ayilacala babukandi, ayilahlupho. Uhlupho lwayo ngabantu abayiwo abasebesithi asebejikisa ukuthi kulokuthi yenze izinto eziproductive, but abantu sebesebenzisa i-social network ekwenzeni izinto eziningi ezimbi esesizibona kathesi, eziningi kakhulu ezimbi esizibonayo. Ezinye zakhona engazuze ngizibale ngizigqede, kodwa engingakutsho kuyenzakala sibili ukuthi njengalokho esakubonayo iFacebook yaba lomthelela omkhulu kakhulu entweni eyenzakalayo eCapitol mhla ka-6 kuzibandlela laphana. Yaba lomthelela omkhulu kakhulu owagcina kusenza khona ukuthi uDonald Trump agcine bembhana ukuthi engasayisebenzisi ngenxa yezimemezelo ayezisebenzisa azifake iFacebook. Alandelwa ngabantu abaningi, balandele izimemezelo zakhe leziyana, bayenelisa ukuthi babuthathe.
Sizwa kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump usefuna ukuthi ethule eyakhe inkundla ehambelana labo Facebook labo Twitter. Ngokubona kwakho bona ngani abantu bengayemukela yini enye inkundla engayisizo lezo ezivele zikhona ikakhulu ivela kuye umnumzana Trump?
Inkundla efuna ukwethulwa ngumnumzana uDonald Trump inkundla ezajatshulelwa kakhulu ngabantu abayibo abakade bengabalandi bakhe noma ngithi ama supporters akhe, yibo kakhulu abazajabulela inkundla. Kodwa ke abanye abantu abakhaliphileyo ngithemba ukuthi bazaba nemibuzo eminingi imbuzo ehlanganyela ukuthi kungenzeka ukuthi basebenzise inkundla yakhe leyo ukukholektha i-data noma ukumonitor abanye impilo zabanye abantu, ngoba njengoba sisazi uDonald Trump ongumuntu othanda impilo engathi igcwele ubugwelegwele phakathi.
Umnumzana Difa waJabi Bango Dube ngolandela ukwenzakala enkundleni zokuxhumana. isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezwano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.